uVOA Ndebele.
Ngoku siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi simingathi unzima ukuthi uvuke ugeze ukuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma labantwana ingela enethi ongadlanga lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siyiklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele ha
izikolo zivuliwe ilizwe lonke namhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukufundisa besithi bafuna umqhashi abengezelele iholo.
Amabhuku lawo esiwathenge nzima sengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka isikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvula izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Ngakwelinye icele abazali bafise imbono ehlukeneyo ngokuvula kwezikolo namhlanje. Siko wakhe umqoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izikolo zivuliwe namuhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukusebenza besithi bafuna umqhatshi wabo abengezelele iholo lona abathi kaleneli ukunakekela imuli zabo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProfessional Teachers Union PTUZ, le Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayabe benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini weKwazana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abanazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi simingathi unzima ukuthi uvuke ugeze ukuya emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma labantwana ingela enethi ongadlanga lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siyiklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele ha njengoba lamhlanje lokhu esizimile khona lapha nje singamaqembu sizama ukukhulumisa into kanti sibona kanti vele kungenziwani kodwa okokusebenza sibili hayi ngibona iviki izaphela sibili size size ukuthi kanti yena uhulumende umi ngaphi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-ATUZ uMnumzane Nation Mudzithiro yena othi uhulumende kumele alalele izikhalazo zababalisi.
Namhla ababalisi abaningi abakhwanisanga ukubuyela emsebenzini ngoba abala izimali zamabhasi lazama-school fees zabantu ababo. Akula i-learning eyenzakalayo namhla esikolweni ngoba sibona abantwana abaningi bagcwele esitaradeni. So siyacela kuhulumende angenele masinya abhadale ababalisi imali abayifunayo.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya esikolo kodwa abantwana basikile esikolo.
Abazali abaningi bebedanile ngalokhu. Omunye wabo kungumnumzana Alpheus Mapranga yena othi uhulumende sekumele akhangelisise lolu daba.
Kuzasithwalisa nzima thina njengabazali ngoba sasihambisa abantwana esikolweni and bangahamba ku-strike sivele siyabathatha futhi siphenduke labo endlini. Lokhu imali zangkhona azisikwazi ukuthi zizisuza ngaphi. Ngiyabonga ucela ukuthi uhulumende akhangelisise indaba yomholo kamatitshala bayilungise ngoba bangayikela kunjalo ukuzathwalisa kugqatha ngoba imali zokuthi siyethatha abantwana siphinde labo endlini sizakuyabuyela labo futhi esikolweni ziyasomela.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe lemali ababeyihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lamakhulu amanye lengxenye yamadola emelika $450 kodwa uhulumende uthi kathi lelisi leli holo ngoba engelamali. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikuludaba lunye. Abazali baveze imbono ehlukeneyo ngokuvulwa kwezikolo namhlanje abanye besithi ababonanga amehluko kula kwamanye kule minye iminyaka kuthi abanye babo besithi bekungacaci ukuthi abazali bazafundisa lo bahatshi njengoba bekulilanga lakuqala ubathabile maso
izikolo zivuliwe lamhlanje elizweni lonke abamele ababalisi besithi amalunga awasela dlabuzane lokuqhubeka besebenza ngoba iholo abalitholayo lingenelilutho ngakwelinye icele abazali bakhala ngendlewo langokungananzwa ngababalisi unkosikazi Phelino Moyo ongumzali uthi uze waphenduka lengwalo zokuloba azithenge nzima ngoba kungacaci kumbe ababalisi bayasebenza loba hatshi
mina namhla ngihambisa umntwana esikolo ngize ngabuyela endlini somele ngemsebenzini kungela action esikolo ukuthi izikolo zivuliwe kuzafundwa kumbe njani amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke kungacaci ukuthi isikolo kuvula izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani
omunye njalo umzali umnumzana James Mkandla uthi kunzima kubabalisi ukuthi bayefundisa ababo abantwana bengayi esikolo
yebo kambe izikolo zingabe zivuliwe njengomnyaka yonke ukuthi nxamnya uqalisa and kuyabe labantwana abatsha bakubo grade 1 ECD labaqalisa secondary ababalisi bangabe behambile ezikolo kodwa kunzima kakhulu ngokuthi bona ababantwana babe bathiye ezindlini beswela ukuthi bangahamba njani ngoba izikolo zifuna ischool fees so umumo wangikhona nje kuphonguba nje ukuvula kwezikolo kodwa umumo wangikhona kawuma kuhle
inkosikazi Linethi Zondo uthi okufunekayo esikolo kunenge kakhulu njalo lentengo iphezulu kakhulu
izikolo zivuliwe sibili kodwa ubunzima esihlangana labo ukuthi izinto ezifuneka esikolo ziningi kakhulu ngapha lentengo iphezulu osokusenza ukuthi abantwana sibahambise bengelalutho sisadinga izinto zakhona ischool fees laso sikhwelile
laloba kulabanye abathi bekungacaci esikolo unkosikazi Messi sithole uthi kuye esikolo bekufana lamanye wonke amalanga okuvulwa njalo labantwana bafundile
mina esikolo sabantu abamithemba ahambisa konke bekurayithi amabhuku besithengile lama-teachers abekhona bekunormal ezinjengensuku zonke lakathe sibathi bafundile
iningi belikhangelele ukuthi izikolo azisoze zivulwe ngoba ababalisi bengekho emsebenzini kodwa abazali babika ukuthi benelisile ukwamukelwa ezikolo laloba kulabanye abalensolo ngendlela abaphathwe ngayo ngababalisi ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingobathabile Masuku
bosenjalo unkosazana Melissa Chingwana Ngwana wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngomunye wabangayanga emsebenzini namuhla utshele uMike over Studio 7 ukuthi njengababalisi bazimisele ukungayi esikolo ohulumende aze abanike iholo abalifunayo
namhla asihambanga emsebenzini ngoba sibone kungancedi ukuthi sihambe imali esiyithola incane kakhulu so ukuthi sihambe emsebenzini namhla kuyabe kungani sivumelana le mali esiyiphiwayo
kulabantu abalombono wokuthi uhulumende uyazama ukusebenza ndawonye lani kodwa lina seliqinisa ikhanda lapha bathi uyazama ngempela ngamandla akhe wonke ukulungisisa isimo somnotho njalo uzamile ukulinikeza imali ngesingisi sithi amakhushini ngala kodwa lina lilokhu liqhubekela phambili liqinisa ikhanda ungathini ngalokho
thina imizamo eyenziwa yasiyiboni ngoba ngabe kade inceda okweqiniso ngabe asikhali ngabe sisemsebenzini namuhla amakhushini allowance esiwaphiwayo mancane imali yakhona incane kakhulu uyathi uyithola izinto ziyasezi khwele ngelanga lonalelo kunje ikhushini esagcina ukuyithola sathi siyithole izinto zase zakhwela ayenelisi ukuthenga le grosa legcweleyo ayenelisi lokuthi ibhadale lomntwana ischool fees uphile ngayo uziyefika inyanga elandelayo imizamo hayi asikayiboni ngoba yonke into abasitshela yona ukuthi bazosenzela yona ayikhiphi ebunzimeni esikibo ama-100% increase abathi bazasinika wona yi-100% eyemali evele incane esikukhalelayo nje thina ukuthi imali yethu ibuye nge-interbank rate kumbe ngama-US dollars
kungani lingathathi lawa ama-cushioning allowance besiliqhubekela phambili lixoxisana lo hulumende njalo limnikeza ithuba lokuthi alungisise isomnotho somnotho
mina ngibona ngani isikhathi sokuthi sibe sibekezela asisekho ngoba sibekezele wakwana ilo unyaka wesibili lokho sibekezela kulokho ukuthi siyakhuluma sizizama lokho lalokho ngayi ukuthi bayazama ngone bezame lathi sibe sihlezi ngokubuyela emsebenzini kuza sibisele emuva njalo ngoba sizabuyela emsebenzini labo ehle bekhule bengayiyeleli
abo dokotela bona sebelesikhathi eside ngempela betshengisela libona ngani lina lizayenza into efanayo na
bona ngani kuyagcina kusiba njalo ngoba kwamatitsha okwakhathesi sekunzimeni obukhulu emjazisisa lokho okwayishela amadokotela and ngibona ngani indlela abayenza ngayo kuyagcina kusiba njalo lakithi
njengoba lingahambi esikolo abafundi-ke
kuyasizwisa ubuhlungu lathi ukuthi abantwana bahlezi abafundi singamatitsha kunje lathi singabazali kodwa lapho sesifike khona kungcono siqale silungisise izinto singakabuyeli emaklasini kuyabe kusizwisa ubuhlungu yebo kodwa akula nenye indlela esingayenza ngayo
bengicela ukuthi uphothele amazwi akho
Thina sabe silokhu esikhala ngento eyodwa nje ukuthi besizwisise nathi lapho esivela khona ukuthi impilo esesiyiphila kathesi njengamatitsha akusaphileki ngabe bayasiza izikhalazo zethu besinika imali yethu ye-interbank rate kumbe ngama-US dollar kwenza ukuthi siqhubekele phambili nathi sisenelise ukuphila le muli zethu sihambise abantwana esikolo sidle sigqoke sihambe emsebenzini sithabile
Lo nkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Roller Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ecingweni ekobulawayo.
Yebo 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 mthwaka omuhle zimpapo omuhle
okhulumayo ngumike hobe
ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikolo nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayizelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lakho njalo ukusixhuma ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele mthokazi omuhle simpapo omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM
singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uSenator Elizabeth Warren waseMassachusetts ongomunye wabancintisa ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika ugcizelele ukuthi uSenator Bernie Sanders weVermont omunye oncintisana layo wamtshela ukuthi ngombono wakhe kaboni leli lizwe likhetha wesifazana ukuba ngumongameli uSenator Cory Booker ongumsundi omela isigaba seNew Jersey edalele ephalamende leMelika usephumile kumncintiswano wokudinga ukumela ibandla lakhe lamademocrats ukhetho lukamongameli welizwe abameli be-Egypt, Ethiopia ne-Sudan kwele Melika bahlangene izolo edolobheni le-Washington emzameni wokuxazulula ukufuthelana osokukhona ngohlelo lokwakha isitishi samandla kagetsi kumfula omkhulu ezwekazi le-Africa we-Nile River Iningi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ulemizamo yokulungisa indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetrolo lawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla ehliswe intengo ezitaladini
uhlupho olukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash mali uthwala amabhendi kakhulu apha icash abaningi nxa bethe bathole icash baya bethole $50 $300 ngelanga kumba abanye bathe bathole kwe-vik umuntu ole-cash ulemali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni anjani ayethenga kodwa le i-cocase ngazi ukuthi uzama kuye esitaladeni bayafika kambe inkala akatha yemali okwenza ukuthi kube sokufana lokuthi uzile ngase-supermarket uyethenga khonokho vele kudulayo kwezokusedika abale-foreign currency nxabe ngena kulawo mashopu amanye angabe siyamukela i-foreign currency kumbe njalo nxabe funa ukuthenga ifueli le ngoba bakhona amagarata anjengabo-fueli ngani nge-foreign currency amarandi amapula nama-US dollars lelenge ndi foreign currency abayivumayo kube sokuthi laba abaningi abangela foreign currency okumele bangene kuleyo mzila emide so ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisayo ezitaladeni kodwa abaye befuna i-cash njengokuthi nxa uyathenga i-inform iyaluthi idilivile ezitaladeni kodwa umuntu uyafika uthi othi ngifuna i-cash okuthi kusiba luhlupho.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani.
Njengoba sesihambe sasuka kuleyi level esesikuyo, azikho uhulumende kavume okwakhathesi ukuthi idola lethu silisebenzise maybe kanye le-rand bancengise bejoyine i-rand union maybe uzasibhalansela izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukhompela la amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa but thina ngaphi imali yangikhona asiyitholi enila ukuthi sithenge lezi zinto. So nxa imiholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closer kule khona laphana ukuthi izinto ziyeneliseke sivele sibhalansise kumbe nge-rand ingxenye kungaphileka ngoba yethu imali le yantengantenga sibila izwakala ukuthi isiza ngaphi.
Umnumzana Fuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi.
Nxa sithumela abantwana e-boarding besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe elimingayo kambe abantwana vele kumele bebhadala malini esikolo. So into yangikhona inzima sibili while ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama-school fees but le mali yangikhona ngapha lapha thina esithola khona kayikhweli so kuthiya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini. Ipetroli yangikhona kayisathengeki abantu abayi-afford nxa ipetroli sifika almost $20 per liter ukuthi ugcwale sithengi you need about $800 wena uhola $1,000 automatically awusatheli ifuel emoteni iyathi phelile uthola ukuthi iyaceda another 1 week ingabuyanga well ingazibuye sesiphonga utotobeka sethela khona lokho okuncane things are very expensive uyangena ezitolo uyabona izinto azizihlalele abantu aba-afford ukuzithenga so i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma amacimbinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usesindlela yayathola khonapho kungadubula igolidenyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayetshona edinga igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonga ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesenzani so everything is just informal akulanto eformal.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, usichasisela okungenziwa nguhulumende.
Akulakudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi but kakakwenzi ngokupheleleyo kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo ngokuba uhulumende yabe sejile ukuthi sokule disaster elizweni.
Ukulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo, eleZimbabwe elithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhubala lelo lizwe. Ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi se-Wange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport, le-Net One, kanye lokwakhiwa kwedalela ephalamende elitsha. Izakhamizi zematopo esansi emaNdebeleni njengezinye indawo eziningi zelizwe zibhekane lendlala enkulu, ngakho-ke zikhala ngokulinda imali lokudla okwabelwa abalambayo. Kodwa uDubo kuyikuthi sekulezikhubeko eziningi kuhlelo lokwabelwa uncedo lokudla lokunye sokulandelwa ezombusazwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu ezigabeni zemaNdebeleni libhekane lendlala enkulu okwethusayo esibulele izifuyo lenyamazana zendle. Izakhamizi zematobo lazo zikhala labanye kodwa zisola indlela uhulumende asephatha ngayo uhlelo lokwabela abantu uncedo. Isakhamuzi sematobo uWard 10 emabonyane umnumzana Jafet Khumalo uchasisa ngesimo ababhekane laso.
Sihambe kabili kuWard Center sebizwa ngabe ora labo sobhuku belabo councilor ukuthi kuzolungiswa ukubhaliswa bese kusiyaphela umnyaka last year sibhalisela ukuthi sithole usizo lwezimali oluphuma ku ORAP njalo sahlangana nabe ORAP basitshela ukuthi imali zethu siyaziphiwa kusukela kunyanga ka October November lo December kodwa kuze kufike manje asikatholi lutho into esimangalisayo ukuthi sesibizelwa emabonyani business center ukuthi lapho sibuye lamasaka sibuye lama containers isiphathelo sokuthi siphiwe amafutha olunye uhlupho ukuthi bese sizwile lapha thina ku ward ukuthi amanye ama ward avele asephiwe imali ngamanye ama organization asebenza ngaphansi kwe World Food Program indaba esikhona lapha ukuthi asisaqedisisi ukuthi ukwabiwa kwalezi zimali kumbe lokhu kuhla kuzahamba ngemfanelo na.
Unkosikazi Nokuthula Nyoni esinye njalo isakhamuzi seMatobo uthi abantu abanatha amaphilisi lasebeluphele yibo ababhekane lobunzima ukwedlula abanye bonke.
Uhlupho lolu luyahlupha kakhulu ezalukazini abanatha amaphilisi labanye labo abalezinswelo bayakhala kakhulu asikwazi ukuthi singasizakala ngani.
Umnumzana Ruben Ndlovu uthi abantu bayalamba.
Uhlupho esingaba nabo ma singathenga imali kakhulu thiba sikhangele izinto hayi khangani akuyazulu abantu khangani bayalamba abayabayimpuku nokhakha vele kweminye imizakale kanjalo kalithi hayo khangela isikole ziyavula nemali abanayo ukubhatha imali yesikolo kuzima kakhulu eyontini hayi zonke abantu bathezi makhulu.
ELeZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekuvangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi. Indlala yanyakenye idale uhlupho lokufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emhlubulweni weMandebeleni osekuchiye iningi lezakhamizi lingabayanga lingela zifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala eyesabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphanyiphanyi. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukudingela abantu uncedo lokudla nangu wasungula uhlelo lokwabela abantu uncedo lokudla lemali laloba lolu hlelo lusolwa ngabanengi besithi abezombusazwe sebengenela besabela abasekela izanu kuchiwa phandle abasekela amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa abaze kwethula umbiko wakhe omqoka ophathelane lobunzima obuselizweni. Umbuthano lo buphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 njalo umnumzana Chamisa obekhangelelwe ukuhlela indlela yeMDC ethi kumele ilandelwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. IMDC ithi amapholisa ayazise ukuthi aphatheke ngodaba lokuvulwa kwezikolo ngokunjalo akasoze enelise ukuyalondoloza ukuthula emcimbini lokusasa. Lesi yisinqumo esichothozwe inkokheli yeMDC emhlanganweni ewenzele eHarare namuhla. Nyakenye ibandla leli lehluleke ukwenza imihlangano yalo eminingi ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Umcimbi lo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapolisi eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho awucabanga ukuzulu kaze zindaba ukuthengisa ukuthi sifayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngezulu kaze.
Kulapho yini obabuchamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a Hope of a Nation Address ngenyanga kaNovember eminyakeni ophelileyo, lapha obekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilo kanjani, ukuthi beka ukazulu umkhononi ungalungiswa kanjani sesiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lowo mahlayana, kanti-ke umbiko lowo buzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko wokudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani kulivimbeni?
Apha isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona ngasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Chamisa.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lontungamela inkomo we-Studio 7 eseHarare. Sizamile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa ucingo lwakhe belungangeni.
That it could work out. Maybe it's not meant to be. When it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're wrong. My mama say, give them love, they'll break your heart instead. He said, no, 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 no. It's meant to be. So I tell myself that it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else. When it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say what's love got to do with? When I say I love you, I wanna hear you say you love me too. I don't wanna go through this love battle when I'm
singake ehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilaso kuhlelo lwanamuhla. Izikolo zivuliwe elizweni lonke namhlanje, ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende bengekho ezikolo. Ibandla le-MDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla abeza kwethula umbiko wakhe omqoka. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.